ama-measures angathathwa ukuthi umuntu angabambi igciwane le-coronavirus ahambelana ikakhulu lokuhlanzeka. So umuntu umele ahlale ngaso sonke isikhathi egeza izandla ngamanzi alesepa, amanzi agelezayo. Uma ele-hand sanitizer based on i-alcohol, minimum of 75% alcohol content, abe esanitizer izandla. Ngenxa yokuthi i-coronavirus iyakwanisa ukuthi uyithole from ama-surfaces abe banjwe umuntu ole-coronavirus. So kuyabe kuqakathekile ukuthi uhlale ugeza izandla ngoba yongazi ukuthi izandla zakho zike zabamba ngathi. Bese kusiza indaba yokufaka ama-face mask. Loba yiphi face mask, kumbe imask elembu kumbe surgical mask, uyakwanisa ukuyisebenzisa. Kodwa abezempilakahle bathi bona kungcono ukuthi abantu nje jikelele basebenzise ama-maski awelengwe ngenxa yokuthi kungaba le-shortage yama-maski ayesibhedlela, ama-surgical maski, okuzayenza ukuthi kube nzima ukuthi abezempilakahle bekwanise ukuthi besize abantu abagulayo. Imaski leyi yona iyabe imele igqokwe ngaso sonke isikhathi. Indlela encedisa ngayo ukuvikela i-coronavirus iyenza ukuthi umuntu olayo i-coronavirus lanxa ethimula, lanxa ekhwehlela, igcikwane lana lisale kumaski, lingamemetheki emoyeni. Kuthi-ke umuntu oyabe engelayo i-coronavirus kuyenza kuyehle ithuba lokuthi angaba ne-contact lawa amagciwane angabe esemoyeni.
Nxa umuntu ethestwa, kuvele kutestwane, kwenziwani? Abanye babona zami uyakuhlokoza emakhaleni, uphuma inyembezi, wenzela ukumbulisayo ijekiseni.
Ukutesta kwe-coronavirus kukabili. Ngizaqala le ethiwa yi-PCR, polymerase chain reaction. I-test leyi isebenza yiyo leyi okuhlonywa i-swab emakhaleni loba emlonyeni, isiya ngemuva komlomo kumbe ngemuva kwamakhala, okuthiwa yi-nasopharynx le-oropharynx, ukuthi kutholakale na kule gcikwane. I-PCR test leyi iyabe idinga ukuthi akula ma-surface antigen ayo ngokwayo i-coronavirus. Leyo yiyo i-test eyi-gold standard eyethenjiweyo ukuthi uma itholakala i-test yakhona i-CT positive, kusho ukuthi umuntu lo ulayo i-coronavirus. I-sensitivity yayo kunjengokuthi ebantwini abale-coronavirus uma ungaba-testa kwangaki ezababamba, yakwanisa ukubamba out of 100 yakwanisa ukubamba abayi-700, futhi kulabanye abayi-300 abangakhuthwa i-test leyo. Bese kusiza i-test esibili ethiwa abayithi RDT, Rapid Diagnostic Test. Le i-Rapid Diagnostic Test isebenzisa i-principle efana nalenxa uma kutestwa for i-HIV. Kuyabe kutestwa ama-antibody, amasotsha omzimba. I-antibody ngama-protein aproduswa ngamasotsha omzimba ukuthi alwe nayo leyo coronavirus. Kusasele controversy on i-reliability yawo ama-Rapid Diagnostic Test lawa. Yiwo lawo okuthestwa khona igazi. Ngenxa yokuthi uma ingathesta positive, umuntu lo kufanele ukuthi athestwe futhi nge-PCR leke esengike ngakhuluma ngayo, ukuthi kube nesiqinisekiso ukuthi ngempela umuntu lo ulayo i-coronavirus. Njalo ukuba positive kwayo i-rapid diagnostic test leyo, akusho ukuthi umuntu ule-coronavirus. Isho ukuthi umuntu lo uke waba exposed to i-coronavirus. Usengabe elayo kukhathesi kumbe usengabe esesilile, kodwa ama-antibodies asala elokhu ekhona emzimbeni.
Kulabantu abangena emabhasini, kulabantu abayenza konke okuthiyeneyo, abayendaweni eziminyeneyo, kumbe nje nxa umuntu ezihambela igciwane elalo liyaphuma phela, lihlala kanganani emoyeni?
I-evidence yalokho ilokhu intshintsha ngokuntshintsha. Ikuthola even the World Health Organization intshintsha ama-advice yabe lokhu siyanika ama-countries regarding i-issue ye-COVID-19, ngoba siyazi ukuthi kuqala baqalisa besithi amamaski awalandaba. Waselithiwa hhayi, amamaski kufanele ukuthi umuntu wonke ayigqoke imaski because of the changing evidence. I-COVID-19 ayithwalwa emoyeni per se. I-COVID-19 ithwalwa kuma-droplets. So kunje ukuthi uma uthimula i-virus liyabe likuma-droplets alokhu okuthimulayo wena. So i-droplet lingamanzi, alisoze lihlale emoyeni isikhathi eside, kodwa it can be several hours. ukuthi umuntu engathimula in a room aphumule ungene khonapho khonapho you still have a chance ukuthi uyithole but several hours later over 4 hours usiya phambili chance zokuthi uyithole emoyeni from ukuthimula khonokuyana okuyiwani they become lower and now siyabe sekusey kodwa i problem ukuthi yabe sekusetle kuma surfaces in that room so wena usungafika uthinte ama surfaces wona lawo uzibamba ubuso usuyibamba futhi COVID.
Kumele kuphathwe njani ama mask la ma gloves ngoba abanye abantu bathatha nje aphuma phendule endlini abasiphongubeka nje kubaphongulahla
ama gloves vele akho recommended ukuthi umuntu ehambe egqoke ama gloves. Ama gloves agqokwa ngabantu aba provider healthcare to umuntu ogulayo ukwenzela ukuthi angabi in direct contact with i COVID-19. Ebantwini emphakathini jikelele okuqakathekileyo yokugeza izandla lokusebenzisa i-hand sanitizer. Ngenxa yokuthi imask will put you at ama gloves will put you at a greater risk. Imask vele ifanele i-discardwe properly. Ayikhona ukuphongubekwa nje. So uma ufika wena uthathe imask yami ibeka phezu kwetafula, ngoba usukhoze i-problem. I see imask ekhoze i-problem. Ama surgical mask, lama N95 mask, kufanele ukuthi alahlwe. Awatshwayo ngama-cloth mask ayenziwe ngile.